Lolu hlelo lwemihlangano yemfundiso lwensuku ezimbili luqhutshelwe koBulawayo. Obona ukuqhutshwa kwalolu hlelo eMisa Zimbabwe, unkosazana uHlebenkosi Chabangu Moyo uchasisa kabanzi ngalo.
Uhlelo lolu siyiproject esiyenzayo thina, sizama ukuncedisa nje abasebenza kwezindaba, ama-journalists labanye nje abantu ukuthi bancedakale ukuthi babekwazi ukuthi ngenxa sibala izinto ebaphepheni kumbe sibona into ezikhulunywayo, babekwazi ukuthi lapha engxenye ngamanga, ngoba iminyaka edluleyo sokundaba eziningi ezingamanga, kodwa ngoba zabe ziphume kumaphephandaba kumbe emsakazweni kumbe laba singathi ngabo-online media, sabe sicabanga ukuthi liqiniso but kungamanga. So sizama ukuthi sincede ukuthi sehlise khonokho nje ukuthi umuntu acabanga ukuthi liqiniso khona kungamanga.
Izindaba engene umhlangano wemfundiso lo, uMandla Chuma uthi abakufundileyo kubavule amehlo kwezinye izinto ababengazinanzeleli.
Kuqakathekile kakhulu lokhu ngoba kuyasenza ukuthi ngasibhale izitori zethu, sibhale izitori ezicacayo ezingalahlisi abantu, ngoba khathesi sesiphila esikhathini lapho sokule mbiko eminingi-ningi eminye yenza abantu badidane ingqondo, bangasabe kwazi ukubana okuyikho kuliqiniso yikuphi. So imfundiso yanamhlanje izasinceda ukubana ngase sibhala izindaba zethu njengentatheli, sibhale indaba ezicacayo, indaba ezenza abantu bahlale besekukhanyeni.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga, isakhamuzi sakoBulawayo ongene kumfundiso yamalanga amabili, uthi iqakathekile.
So i-training yethu ibikhangele ngobubi bemis le disemali information ngesikhathi lesi esikiso, ukuthi abantu basuka babe le-confusion in terms of ama-messages kumbe information eyabe circulator.
Osakhulayo webzana Nigel Ndlovu laye ongene imfundiso yalamuhla uncoma uhlelo lwemisa Zimbabwe.
Bebesifundisa bekule workshop i-disinformation, le misinformation, le ndlela esingancabela ngazo into lezi nxa sisebenzisa imedia kumbe sibala imedia ukuze si-identify ama-stories la kuthiwa i-fake news, ukuthi lathi njengabantu abatsha even labantu abakumedia singaphombi ukubonakala sesicirculator information engayisiyo.
Osakhulayo webandla lezanu PF umnumzana Adimaya Masikati uvumelane loNdlovu.
Nabe sekuhlelo lwe-media disinformation and misinformation luzasinceda ngokuthi sibekwazi ukuthi information esinika abantu liqiniso yini, lokuthi abantu bengakhipha information kumele bebe lesiqiniseko sokuthi information yakhona iliqiniso yini, ukwenzela ukuthi nxa benika abantu banika abantu izinto ezihloliwe ezilohlonzo oluphezulu.
Ngesikhathi eleZimbabwe liqhuba ukhetho kunyanga edluleyo langaphambilini kwalo, lalapho luqhutshwa namanje selwedlule, kubikwa kusabalaliswa imibiko engamanga ikakhulu ngalezinsuku sokwanda indlela zokuthola imibiko enkundleni eziningi ezokuxhumana, ezebulenjini sokungasamelelwa imisakazo loba amaphephandaba, iningi lingananzeleli ukuthi ingamanga okudale ukuba imisa Zimbabwe iphume lohlelo lokulimukisa uzulu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.